Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Olamkelanga njabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 22 Mpalakazi 2023 ngotabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje. Namhlanje iZimbabwe inanza usuku lokubambana olwe Unity Day. Abalimi bakhuthaza ukuthi baqale ukuhlanyela ngokuphangisa njengoba isikhathi sokuna kwezulu lonyaka sikhangelelwe ukuba sifitshane. Kulo ukuxokozela eZimbabwe lapha amapolisa ethwalise nzima amabandla aphikisayo agoqela ele Citizens Coalition for Change, umthokazi Republic Party lamanye. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Namhlanje iZimbabwe inanza usuku lokubambana olwe Unity Day. Usuku lolu lwaqala ukunanzwa mhla ka 22 Mpalakazi ngomnyaka ka 1987 ngemva kokulotshwa kwesivumelwano esabambanisa amabandla amabili athi iZANU-PF le-PF ZAPU. Abantu beZimbabwe balemibono etshiyeneyo ngosuku lolu osuleminyaka engamachumi amathathu lasithupha 36 lunanzwa. I-Studio 7 ixoxa lomnumzana Malaki Nkomo, isiphathamandla sebandla leZANU-PF eMatabeleland South.
Usuku lolu luqakatheke kakhulu emuntwini wonke othanda iZimbabwe njalo umuntu wonke othanda ukuthula. Sinanzelela ukubana lusuku olwabuya ngemva kokubana sekuqale intangani kuba lokudlwangudlwangu elizweni. Kwazothi amabandla amabili lenkokheli zethu ezimbili zahlangana ndawonye zaletha abantwana beZimbabwe ukubana babone ngeso linye njalo baphile ngokuhloniphana. Ungakhethi imbala, ungakhethi indawo ukuthi wenzile nangaphi, ungakhethi njalo ukuthi ukhuluma nini bani.
Sibona intsha ingasaluqakathekisi, iwuphi umbiko elingawupha kwabasakhulayo?
Mbona ngami kuphendula kithi futhi thina abadala ukuthi sikulelu kufanele sibe nenhlelo eziqakathekileyo ezokufundisa abantwabethu ukuthi bakwazi ukuthi sikulele lithona. Ngoba akungeke phombo lisuke nje kuphela esikhuluma lokhu nalethiyana kungela kuhlalisa abantwana phansi batshele ukuthi okuyikho kwabanje kuze kube naleli suku kuyini njalo okuba yithi leli suku liqabuke ngani kuphansi bafundise.
Sikhangela imbali yosuku lolu lokwenzakalayo khathesi. Ubona sengathi okwakufuna ukuthi kufezwe i-unity eyaba khona ngosuku lwe-Unity Day kulokhu okusakhona na?
Ya, singatsho njalo kwakuqala sikhala ukuthi ukukhululeka kwabantu beZimbabwe ukuthi ungabe usuke eMtoko, usuke ePlumtree, usuke eBadbridge, usuke eBinga nokusuka ngaphi. Awukhethwa ngombala, awukhethwa ngumhlobo, uhamba ukhululekile. Nabayindisayo bayendisa abantu babo ngokukhululeka. Sibe sikhangela futhi langendlela imisebenzi ebuye ngayo, langendlela uhulumende amunje ngayo. Ungananzelela thina lathi ngapha eMaksawu, abamelisi labo ku-executive esingathi ngama-ministers bekhethwa bedlulela ngapha kwelakithi. Njalo akunamuntu ongakhuluma ukuthi khona ilizwe libuswa nganyanye ngapha akula bantu. So ngenxa ye-unity nangenxa yokubambana ngenxa yaleli langa yikho osokulethe konke lokho. Ngaleyo ndlela ngibona mina usuku lolu lwaba lihle ukuthi libe khona. Nasemisebenzini eminye eminenginengi kuyakhangelwa ukuthi indawo le ibhalansile, abantu bonke bathola ngokulinganayo imisebenzi kungukhokhela.
Umnumzana Malaki Nkomo, isiphathamandla sebandla leZANU-PF eMatabeleland South. Siphinde saxoxa njalo lomnumzana Makhandiwa Dube owezaphu owalwa impi yenkululeko njalo esekwinhlanganiso yeZipra Veterans Association.
Hayi kakhulu baba, thina asizange saluqakathekisa noma kuyikuthi abadala kumbe bangena bezama ukulamulela abantu kumbe babesenzani. Thina njengabantu ababesesibutheni sesibelethekiwe kufana lokuthi unikwe i-order kuphela ukuthi sekwenzakale lokho, asizange sikuvume. njalo ngikhuluma nje kusasa izipra yonke elengqondo ubuchopho obupheleleyo uyabefake ezimnyama kule ndawo amele uma kuthi awu-10 ame for 20 minutes ukurepresenta abantu abangu-20,000 okukhanya yibo ababulawa khonapha noma thina singayazi ifika ukuthi njani. Mbona ngathi thina asizange sathi thina leyo nto siyayazi eunity ngoba mbona ngathi abadala laphana babesenzela ukuthi abantu sebephelile bebulawa abantu izigebengu.
Kwabatsha lingathini sikhangela usuku lolo?
Kakhulu esingakutsho kwabancane ikubakhumbuza ukuthi khona kulecala elenzakala ngemva kokuba sekuthethe ilizwe. Icala leli alifuni mali, licala lifuna ukuthi kukhulunywe iqiniso nje kuphela ukuthi kanti babenzeni labo bantu. Kungaba njalo kuzadlula, abantwana kabamelanga bakufihlele. Bamele babekwazi ukuthi kule nto enje yenzakalayo njalo ayibuye ngeqiniso into yangkhona. Umuntu wayeyenza phela wayele njongo. So ulayo impendulo yokuthi uzaphendula akutsho. Uma kusehlula abantwana basale bekwazi ukuthi kule nto enje eyenzakala okungekho emthethweni kodwa ayizange kukhulunywe ngayo.
Lo ngumnumzana Makanti Wadube owezaphu owalwa impi yenkululeko njalo esekwinhlanganiso yeZipra Veterans Association.
The Voice of America, VOA.
Abalimi bakhuthazwa ukuthi baqale ukuhlanyela ngokuphangisa njengoba isikhathi sokuna kwezulu lonyaka sikhangelelwe ukuba sifitshane. Ekhuluma le Studio 7, umqondisi ohlangothi lukahulumende oluphathisa abalimi ole Agritex eMathabeleland North, umnumzana Dumisani Nyoni, uthi abalimi kufanele bahlanyele inhlanyelo eziphangisa ukuvuthwa njalo badinge indlela zokuthi umhlabathi ugcine amanzi kakhulu ngesikhathi izulu lingani. Asimzweni elandisa.
Okokuqala, izulu liphuzile yebo kambe ukuqala ukuna ngoba liqala sesiphakathi kukampalakazi. Lokhu kutsho ukuthi silesikhathi esifitshane esokuvuthisa izilimo zethu. Silesikhathi esifitshane ukuthi sibe lenkotha ezwayo emadlelweni ukuze phela izifuyo zethu zibe lokudla kuze kuyefika isikhathi sokuna kwezulu ngomnyaka ozayo. Kuqakathekileke balimi ukuthi sinanzelele ukuthi nxa sikhetha inhlanyelo zokuhlanyela kathesi kumele zibe ngezivuthwa ngesikhathi esifitshane, i-90 kusiya ku-115 days.
Yiziphi izilimo abalimi abangaqina ngazo?
Asiqineni ukulima amabele, ukulima inyawuthi, ukulima indumba lezomaqutha, ukulima indumba lezesikhiwa o-sugar beans, ukulima ubhekilanga, i-sunflower phela, ngoba lokhu kuyazama ukumelana lokomo. Xa sizafaka isilimo somumbu, sifake inhlanyelo ezivuthwa njengoba ngisitsho nge-90 to 115.
Abalimi bengavikela njani izilimo zabo kanye lomhlabathi?
Ukuhlakula kakhulukazi lokugcina nje kumanzi lomdaka ensimini yethu yikho sikhuthaza ukugejwa kwamagodi okuhlanyela kumbe imvula imfolo yokuhlanyela kuphela. Sikhuthaza lokuthi sibuthe amahlamvu utshani amahlanga sembese umhlabathi esikuthi yi-mulching ngesikhiyo. Lokhu phela sisenzela ukuthi sigcine ubumanzi ensimini. Kukhona njalo udaba lokuthi izulu leli njoba lesina kathesi lizabe lisiba lezikhathi lapho elima khona ukuna, kodwa kukhangelelwe ukuthi kusiya phela inyanga kanhlolanja uFebruwari singaba lakho ukuthi sithi singena kumbimbito ngale izulu selimile ukuna. Lati abalimi sibone ukuthi izilimo zethu siyazincedisa sizivikele ekhuleni lakubudli obungasichitha ngalesi sikhathi. Kuqakathekileke balimi ukuthi ungalima ungahlanyela ngoba usiyakhangela ukuthi kumila kuhle yini. Akukho ukuphandwa izinanakazana lezi eziphandayo, izikwehle kanye lokuqumayo nxa kumila. ngoba kuvamile ukuthi nxa izulu lilutshwana ilanga lichisa kakhulu ubudli buba bunenge kakhulu. Kwesinye isikhathi ekumilisweni lapha ngenxa yokuthi izulu lakhona liyaxayela ukuna kungangamili kuhle, asiphangiseni ukuqabanga sivala izikhexe lezi eziyabe zibe khona. Ukufaka umquba, ukufaka umvundiso, ukuvikela isilimo kuyabe kuqakathekile kakhulukazi ekuthini sizathola isivuno na kumbe hathi. Ukhula abalimi ikakhulu ngamaviki okuqala amahlanu kusiya kwalitshumi, asiboneni ukuthi izilimo zethu akula khula oluncintisayo. Ukuze zikhule kuhle ngokuphangisa sithole ukuvuna, balimi umnyaka lo ulakho ukuthi sibe siba lamathuba lapho okuyabe kuchisa khona kakhulu. Asinanzeleleni ke ukuthi nxa siza kwenze sikwenzayo silandela siqondiswa yimbiko ezomkhathi. Imvundiso enjengeyokuzalisa ammonium nitrate lapho urea kufakwa kumanzi. Ngakho kube kumele sibe sihlala silalela ukuthi kuthiwane kwezomkhathi, umbiko ongaphuma emawayilesini, umbiko ongaphuma ebalimisini, silandele iziqondiso lezo ekulimeni kwethu.
Umnumzana Dumisani Nyoni ngumqondisi we-Agritex eMatabeleland North ubexoxa le-Studio 7 ecingweni. Umeli Ndlovu lo Roland Dube abachove intshelelezane besuka eMidrand kwele South Africa besiya koBulawayo namuhla bebethotshwa imizimba eRatis Beauty Parlor. Okwamanje basaphumula kulandela uhamba umango oyisilinganiso sama-kilometers afika phose inkulungwane 865 kilometers. Ake sizo Ndlovu exoxa lo Dube bethotshwa imizimba koBulawayo.
Sinabantu abaningi kade bahamba besikhapha besiphelekezela, which means endleleni kade kumnandi kakhulu kade besikhapha, imoto yajika ngasePhulukwane from there zaqhubeka sebathathu. Bekumnandi impela, kodwa inkinga ekade ngilayo mina njengomuntu oqalayo ukusayikile kade ngakwazi lutho. So behamba mfunde endleleni ongawukuthi mfundile, kodwa namanje safunda ngoba aqede, kodwa azadinga ukuthi khona ngifundise. Sibo kundlovu kade emfundisi wane kade ngazi lutho vele, nakhona kade ngasazidelelanga ukuthi ngizobuya ngoba into zami yokubhasile amathi ngekho right. So and then sabuya-ke kahle sithe sifike emesina, it's unfortunate umfo wethu nguye laphana osuke wangabe esaba ne-appetite yokuthi edle, wangabe sakhona ukuthi ebe namandla ukuthi eqhubekele eze phambili. So samfake emotweni wayehle ebet bridge, ebet bridge zayarefresha laphana e-True Allegiance. Bekumnandi azi bekukuhlakula, samukela ahlakhulu wajabula. Sasuka-ke lapho-ke ntambama, it was around 7 or 8 if I'm not mistaken, and then ufowethu upresi momasondo yena wasegibela-ke izimoto esiza etawun ngobe bengasayelele esuthu etshobe. So sahamba kuhle kakhulu. Into nje cishe yasivelela nje ukuthi sitshaye ipotholo, bamathoshita tengasabonise kahle uba kumloko utshaye ipotholo. Lucky umuntu one-experience walibamba ibhasikiti kazanye waba kuvele kwawafulethe ithaya lakhe, sashintsha-ke ithaya-ke sahamba but sesihamba sisilala kodwa sihamba kancane singasakhona ukugijima ngespeed. Saba nelakhi sahlangana nomunye ubaba ongumalayitsha naye ubehamba ngemoto yakhe, wasehamba isikhanyisela. Hayi lapho-ke sigijime kakhulu, uma sesikhanyisele asazi umuntu uthethe ividiyo kadathanga ngaze usuku. Hayi sigijime kakhulu fela sesilanda khona lomakhado, sesesifika phambili ukhona kwathelwa khona umhlabadi. Hayi lapho sivele sakhathanga singasakhoni lutho, kodwa hayi wen siyibambile sazofika. Hayi sazohlangabezwa ngamadoda aseBulawayo, yazi cycling kuthiwa nguthola ifemila kuhamba khona nje umnandi mhlana labantu abaningi abade engabazi. Sathola amajida sihlangabeza avila from eBulawayo siya phambili team, amakhithi abo mahle kakhulu namadoda akhona afriendi kakhulu. So basikhapha nabanye babesuke nabegwanda besikhapha emoto yabo bazofika lapho eBulawayo. Sahlangana abobabuezra abantu akazi babona inhlela sizwa ngabo umnandi abona kadesi manje la silapha lami bazombotoza yazi kumnandi. This is my first time.
Siyabonga kakhulu. Ungatsho ukuthi i-awareness or ibingeyani i-awareness, njalo usizo olube khona ebantwini or kukhona ukungakukhuluma nje ngamafitshane.
I-awareness ibing about drug awareness, ukuthi abantwana bengathathi izidakamizwe nxa yokuthi intsha ayiningi, abantwana abaningi abancane yonke sebelahlekelwa umkhumbulo nangengqondo nangenhlonipho yonke into isibalahlekelele kusasa labo elihle ngenxa yokuthatha izidakamizwa. So besithi khona say no to the drugs. And then usizo silutholile ebantwini, abantu abanyenjengo besinikeza izimali, abanye besithela ukudla, abanye besinikeza amanzi namafruit endleleni. Bekukuhle kakhulu mpela, besifike khona mpela bekukuhle kakhulu. Kodwa mina umndeni wami ade engawutshelanga ukuthi khona ngiyabuya ngebhasikili ngoba ngomthengi bevuma. Kodwa kuhle ukuthi labo nithole bekumele nogogo wami kade engamtshelanga naye ngihlule laye engilindile. Ujabule kakhulu, ube proud. La ungenza ukuthi khona be-proud ukuthi maybe ngokuzayo ngizezokhula ukudlula lokho. Ngiyabonga.
Okay, hhayi siyabonga kakhulu. Hayi okunye siyabe siyazisana kanjalo kanjalo. Besicela nje abantu abasincedisayo, kukhona abanye lesifiso sokuthi besithumele ukuzosincedisa nathi ngoba besihamba sisidla, siphuza amanzi, silungisa izinto eziningi.
Lapha lizwe abathakazelela intshelelezani umnumzana Roland Dube exoxa lo Meli Ndlovu bekobulawayo. Kulokuxokozela eZimbabwe lapha amapholisa athwalise nzima amabandla aphikisayo agoqela eCitizens Coalition for Change, umthakazi Republic Party, lamanye okucatshangelwa ukuba afuna abalandeli bawo batshengisele emigwaqweni bekhonona ngokubotshwa kwabanye babo lokuxotshiswa edale lephalamende ngumnumzana Sengezo Chabangu abathi usebenzelana leZANU-PF. Ibandla le-CCC lithi iZANU-PF lohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa bavala ubuchapha obenzakala ngesikhathi sokhetho olwaqhutshwa mhlaka 23 Ncwabakazi lonyaka, njalo lolwama-by-elections olwavinjwa abaxotshiswa nguChabangu ukuba bengangeni kukhetho oluqhutshwe mhlaka 9 Mpalakazi. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Fortune Mlalazi okubandla le-CCC lo nkosazana Antonella Nare olilunga leZANU-PF. Umlalazi usungula lingxoxo.
Akumangalisi ukubana kule crackdown against ama opponents egovernment. Le yinto eyi-nature yegovernment ukuthi bahlala bevele behlukumeza labo abantu abangavumelani nabo. Kuvele kule history yakhona and aso history entsha, i-long history. Bahlala besesaba abantu abavele bebusa ngodlame, bafuna ukuthi abantu bahlale bethukile bephethe indlebe nje.
Ye Manare, ubona njani konoku mama?
Izinto kumele sikhangele ukuthi konkona laba bantu from the opposition bayalandela yini imithetho yelizwe lethu, ngoba at times they can use that as an advantage to them ukuthi konkona will break the law and then sesizathi khona hayi siyahlukunyezwa yi-government or sihlukunyezwa yi-ruling party iZANU-PF. Kumele sikunanzelele, sikukhangele again ukuthi konkona are they following the rules and the regulations of the country, ukuthi balandela imithetho yini, ngoba at times sebeza break ama-law just because they want to be seen in the public domain. Besithi konkona bona hayi sithina siyahlukunyezwa.
Dallas nanso ke indaba
uManari Ntonayi angazisisiyo ukuthi ukudemonstrator or ukusukuma ukhuluma against uhulumeni kuyi-constitutional right. It is embedded ku-Bill of Rights ukubana uphi lawuphi umuntu ulelungelo lokubana sukume athi angivumelani lawe uhulumende la kumbena ngivumelani lozibani ngiyangena emgwaqweni ngidemonstrate against lowo muntu and kuvumelekile lokho. Kodwa-ke in fact uManare ku-the other way round kuZANU-PF, iZANU-PF yo esebenzisa umthetho ukuthi incindezele abantu bakithi, isebenzisa umthetho ukubana iphushe yona eyayo i-program abanye abantu bangabi lethuba lokubana engabademonstrate emgwaqweni kumbe babenze i-political gathering. It's not abantu abasebenzisa umthetho ukudemonstrate, izano esebenzisa umthetho ukuncindezela abantu.
Ye Manali, mpendule khonapho sisithuthini mama.
Okay, ngiyabonga, ngiyakuzwa hayi Mlalazi. Kodwa asikufake ngale indlela ngoba nxa usithi konkona yona iZANU-PF yiyo ebreaker imithetho, angiboni kunjalo ngoba many times crimes ezenzakalayo i-opposition and they want to use i-violence ukudemonstrate akuyalelwanga as you say and ngiyakuzwisisa lokhu but again are the demonstrations angikhona alokuthula yini or ngama-demonstrations lawana ukuthi vele sizayenza ngenkani noma lingaze lithini sizayenza ngenkani ukudemonstrate okulokuthula kukulungile asikuyaleli kodwa nxa sokusiba lo dlaso uqalisa ukuba le msindo engayenziwo yikho lapho kusuka kube lenkinga khona.
Ye, kukhanya zani uyakhuluma lapho mama uthi khanya ngani linabaphikisayo lilo msindo kakhulu ubudlwangudlwangu kuphela. Mlalazi.
Akusikho qiniso khonokho nje ubuhle ukuthi yonke into ihlala isegcekeni eZimbabwe mhlawumbe sichallenge abezana uPF kunye loManare ubana basitshele ukuthi kuyiluphi usuku njalo kuphi lapho i-opposition yaba le-violence khona. Siyazi ukubana i-state eZimbabwe yiso esi-violate ama-citizens and that history is there. Ukuthi ama-citizens eZimbabwe are violated by i-government that is led by ZANU-PF. It's not the opposition that violates abantu beZimbabwe. Anyone ofuna ukudemonstrate against uhulumende bayamthrethena bamtshela hey lokhu akwenziwa la ngenxa yokubana bayazi ukubana abantu abajabulile ngendlela ababuswa ngayo. In fact iZANU-PF ayibusi ngentando kaZulu, iZANU-PF ibusa ngokufuna kwabo. It's all about them not abantu sikhangela udlame le confusion ehlala ikhona lapho kule ZANU-PF khona. So i-opposition or rather ngithi abantu baseZimbabwe because opposition is not only the political parties, it is also abantu in general who do not belong to ama political parties aba opposes than ngitsho lama-church angasukuma athi sinukwenza lokhu iZANU yaqala ukubathuka ibenze ibayangise nje ngoba kuyinetha yabo yokuthi kuyangiswane eZimbabwe.
Manare pose lokugcina khonapho umphendula khonapho ke ubaba umlalazi.
All right, hayi ngiyamuzwa ubhuti and ngifuna ukufaka like umzekeliso ukuthi khona most of the times izinto ezenziwa ikakhulu ngalabo abaphikisana leZANU-PF at times babefuna ukugetha i-attention yamanye amazwe ukuthi bebonakale ukuthi bona bazama ukulwa leZANU-PF but bakuyenza ngendlela engaqondile ngoba babefuna abanye they are doing it for their own personal gains. Abantu uyakwanisa ukuthi khonkona afake i-adaption athi khonkona ngiya-adapta ngiyenze so I'm being tortured or what bekhulume izitori ezijeneyo kodwa kuyukuthi wena ufuna usizo ngale ukuthi bebone ngabaphandle kwelizwe ikakhulu kubo-Europe labo-America khona ngalo ukuthi bona bese bekwanisa ukuthi khona beget i-mileage yabo personal ukuthi khona begcwaliselele izifiso zabo.
Gqiba khonapho mlala.
Manare, I think one thing ofanele uyifunde enhlala ngitshela wangani bami beZANU ukubana uzicabangele wedwa independently without being fed by i-media e-control i-government ngoba konke lokhu esikhuluma ngakho kuyizinto eziphilayo ngitsho lama-fake adaptions esihlala sisizwa uhulumeni ekhuluma ngawo kazakawa-prove asibonise ukuthi bekukade kuyi-fake bekungekho.
Lapha lizwe unkosazana Antonella Nare okubandla leZANU-PF lomnumzana Fortune Mlalazi olulunga le-CCC bexoxa lo Gibbs Dube owe-Studio 7. Ngesizwe udaba oluveza imibono kahulumende wele Melika.
Burkina Faso ngelinye lamazwe entshonalanga yezwekazi le-Afrika lapho abebutho abahluthune khona amandla. Ngombandula ngomnyaka ka-2022 abebutho bahluthuna amandla lanxa abedlulisa amalawulo abesimuslim. Apha lobudlelwano lamaqembu e-Al-Qaeda le-ISIS baba lomvukela kwaqhamuka ubudlwangudlwangu osebufinyelele lamazwe angomakhelwane esigabeni se-Sahel. Elemelika liyasola kakhulu ubudlwangudlwangu obudalwe yilama lwayecatsha ehlasela abantu makhaza amabutho kunye lamapolisa akwele Burkina Faso ubudlwangudlwangu obujulileyo sobuthethe imphefumulo yabantu abaningi bakwele Burkina Faso kutsho isikhulumeli sogatsha lwe-State Department uMatthew Miller. Siduduza labo abathintekileyo imindeni yabo lomphakathi elemelika lizahlala lizimisele ekuphathiseni ekulwisaneni lobudlwangudlwangu. Ngenxa yokungahlaliseki lokhu elemelika likhuthaza abeBurkina Faso ukuthi bathathe amanyathelo okuvikela uzulu lengatsha zomphakathi kutsho umsekeli wogatsha lukahulumende olubona ngokwezwekazi le-Afrika uMolly P esipha ubufakazi edalele Congress kunsukwana ezisanda kwedlula. Siyazi icebo lokuvimba ubudlwangudlwangu lobu ngokugcwalisa amabutho alisoze lisebenze njengalokhu okwenziwe kwele mali. Ukulingisisa ukungahlaliseki okwenzakala kwele Burkina Faso, siqhuqhuzela umhlahlandlela ozandulela umbuso kaZulu kusetshenziswa isikhathi esizafakwa sivunyelwane yibo bonke. Elemelika likhathezekile ngokwenziwa ngohulumende osabambile okwesikhathi okufana lokubamba ngamandla abantu ukuthi bangene kubutho ukuncindezela la uZulu lokuvimba abamabandla ezombusazwe. Lokhu kubangela ukuvimba abantu abasebenzela isizwe ukuthi kube lombuso kaZulu lokuthi ilungelo likaZulu lilondolozwe kutsho uMila. Ukulondoloza ilungelo likaZulu lokucwayisisa ukwephula kwelungelo likaZulu locuku lokujezisa labo abayabe bengibangele lokhu kuqakathekile ukuze kube lokuthula elizweni. Elemelika lizaqhubeka lisebenzelana lohulumende wesikhatshana we-Transition Authority labanye ukuvikela ilungelo likaZulu kutsho uMila. Sizaqhubeka siphathisa uZulu wele Burkina Faso emizameni yokuthola impila kahle lohulumende kaZulu kunye lokuthula elizweni.
Lolo bekuludaba oluveza imibono kahulumende welemelika. Akubizwa ozwayo elusingo esigabeni setokwana ePlumtree namuhla lapho okuzabuthana khona abantu bohlobo lesikhalanga bethakazelela imvelaphi yabo njalo beziqhenya ngamasiko abo. Sixoxe lomunye wabaqoqi bawo umnumzana Difa Dube.
Namhlanje lilanga elikhulu kakhulu wabunkomo lapho kuhlangane khona abantu bebukalanga endaweni ebizwa kuthiwa kuseluswingo. Iluswingo leyi is a traditional place eyaziwa kakhulu ngebizwe elakudala elibizwa kuthiwa yintantabagwana. Ntantabagwana kusho ukuthi wawungumuzi omncane owenkosi yethu uChibundule. Njengoba sazi ukuthi uChibundule yena wayehlala laphana eCamerwings. So ke abantu bazobehlangene lapha entantabagwana well known as iluswingo lapho ukuthi bezogubha lolu suku bekhumbula ubukhosi bamandulo bekhumbula imvelaphi yethu njalo sizama lokufunda isa laba abancane ukuthi umlando ube kibo njalo bakuzwisise kakhulu ukuthi nxa sikhuluma ngembali yakithi bukalanga sikhuluma ngendawo enjani. Kuqakathekile kakhulu ukwenza izinto ezifana lazela lezi ngoba kuvuselela usiko lwakithi. Ingakho siyabamema bonke abantu bakithi isizwe sakithi sonke sithi bonke abanelisayo ukuthi bafike kotokwana endawo lokuthi ayilusingo. Siyabamema ukuthi abafike ngobunenge.
Ingaphi kahle kahle lindawo Dube?
Indawo ethiwa iLuswingo eTokwana indawo leyo kusho ukuthi is 40 kilometers nxa usuka ePlumtree Town. Uhamba ngedirection usiya kuTokwana ezitolo. Nxa ufika eTokwana ezitolo usungafika ubuze ukuthi izitolo zakuTokwana ziyinye kuphela noma bangabiza ukuthi kumakhekhe. Usungabuza indawo ukuthi indawo ethiwa iLuswingo ingapi. Kodwa ke okunye sizazama ukuthi sikwenze sizalwisa ngako konke okusemandleni ukuthi sibhale amabhakane amaphepha azobe ebhaliwe esijo amadirection ukuthi nxa ufika lapho uje uqondele njalo zizama ukufakala lama ashes azasiza ukuthi ayenelise ukuthi atshele laba ababilahleka ukuthi indlela iqonde ngabo. Kodwa ke sithi bonke abantu bakithi ababuye lalabo abangasobe bakalanga ababuye nabo bezozithola ithuba lokuthi bebandakanye ke ekufundeni izinto noma bafunde ukuthi abantu bebukalanga baziphethe njani bengabi belokho besizwa izinto beziqagela from laphana. Kodwa ke ababuye bezosondela duze lathi sizogubha lolu suku sisonke sindawonye ikakhulukazi abantwana abantwana besikolo siyabamema kakhulu ukuthi abazali bavumele abantwana ukuthi ababuye ngoba kuyinto ekhangelane labo kakhulu ngoba thina abadala sokukuningi esikufundileyo esikwaziyo kodwa ke abantwana abancane futhi babuye sizobafundisa sibachiyele ifa lengqondo ukuthi basale besazi ukuthi impilo yayinjani njalo baqhubeka phambili la besiya ngayo.
Umnumzana Tifa Dube ngomunye wabaqoqa umkhosi weluswingo Khalanga Cultural Festival ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo oweStudio 7. Singake hlukanike isihlobo sikhangele ezinye inhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lethu lwanamhlanje. Namhlanje iZimbabwe inaza usuku lokubambana oleUnity Day. Silugqiba ke lapha uhlelo lethu lwanamhlanje oluvalelisayo ngutabo kancube.